com. Ini dini jongga kandemi ini dari Washington DC.
So kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 13 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Xa kungazange latshintsha ukwenza kwenu, umkhuhlane uzamemetheka ubulala abantu abaningi. Umkhuhlane uyamemetheka ngokuba abantu abalandeli lokho kwafakwa phansi nguhulumende ukuthi abantu bayenze social distancing lokugqoka kuhle ama-face mask.
Inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe seliphose lifike inkulungwane eyodwa, i-985, ngesikhathi kule nkuthazo yokuthi kubuyelwe ekuqiniseni iziqondiso ze-lockdown, hatshi ukuyekethisa.
Namhla sibe silomhlangano lama political parties, yimihlangano le eyenzwa ngamabandla ukuthi babe le consultation ngendaba eyokuthi ama challenges esikhangalane lawo njengelizwe engalungiswa njani.
Abomanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches bahlangene lamabandla ezombusazwe namhla becubungula okuhluphayo kwezomnotho ezombusazwe kanye lezamalungelo oluntu elizweni. UZulu weZimbabwe ukhala ngodubo abhekane lalo lokukhuphuka kwendleko yokuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende lezizimele zodwa leyokuthenga imithi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasabetholakale bele COVID-19 eZimbabwe seliphose lifike inkulungwane eyodwa, 985. Asebesinde kulomkhuhlane sebengamakhulu edlula amathathu, 328. Labulala abalichumi lasitshiyangalombili, 18. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhe laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezidlula amachumi ayisitshiyagalombili, 88,984. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezilichumi lantathu, 13,082,757. Kuthi asebebulewe ileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithupha, 572,553. Abasinde kuwo beyizigidi ezidlula eziyisikhombisa lengxenye, 7,624,721. Kuvika abenhlanganiso yeWorldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithupha, 594,841. Labulala inkulungwane ezidlula ezilichumi lantathu, 13,238. Kwasinda inkulungwane ezingamakhulu phose amathathu, 297,480. Kubika abenhlanganiso ye-African Union. Abantu abaningi bathi kuyethusa okwenzakala eZimbabwe ngokukhuphuka kwenani labatholakala bele COVID-19. UDokotela Solwayo Ngwenya obona ngenhlelo zesibhedlela sempilo kobulawayo uthi sokumele uhulumende aqinise iziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Xa kungazange latshintsha ukwenza kwenu, umkhuhlane uzamemetheka ubulala abantu abaningi. Umkhuhlane uyamemetheka ngokuba abantu abalandeli lokho kwafakwa phansi nguhulumende ukuthi abantu bayenze i-social distancing lokugqoka kuhle ama-face masks. Kutholakala ukuthi liyalokhe ligqokozela liphefumulelana emalayinini, lisuke lapho lingagqoke kahle ama-face masks, lijiya amakhala yenu ephandle livala umlomo kuphela. kuzokuthi abantu laba abanye abavelele eSouth Africa sebephendukile izihlobo zethu lazo. Yizo ezenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke ngoba abanye bayabaleka kuma quarantine centers.
Uyiwa phambili kambe kungenziwa enye njalo i-lockdown kumbe?
Hayi, i-lockdown mina ngokubona kade ngayikhuluma ukuthi ngikhankasa ukuthi ibe khona. Abantu bazi ngani hayi ukuye kuhlanya kokangweni. Kodwa ngokubona kwami yibo abantu abazayithaleli i-lockdown sebesifa okwamagama. Uhulumende la vele seqalisile ukucabanga ngendaba le lockdown. U-lockdown yokuthi abantu abaningi bengaze bafa. Izaba khona. Ngoba siyakufuna ngoba sikufuni sizabe sesiyikhalela ngendaba yokuthi abantu vele sebeqalisile ukuthi bafe ezindlini. Babuya vele sebejonile.
Kwini Dr. Ngwenya okwenziwa ngabantu ukwenza ukuthi bazivikele kumkhuhlane lo?
Abantu sebatshelwa kaningi, batshelwa ukuthi umkhuhlane lo uthathwa ngokuba uphefumulela lomunye umuntu olawo eduze kwakho. Yikho ukuze ungawuzuzile umkhuhlane, uyaqala ngokuhlala phansi endlini, ungahambi udaye uqondale ongela ngqondo, uhambele into ezile ngqondo kuphela. Uthole ukuthi abantu lokhu behamba ukuyalahla abanye lapha emfeni, behamba bebaningi ukwedlula inani lona elakhulunywa nguhulumente. Abantu njalo abahambi behlala ekhatshana lakhatshana, baxokozela emabhasini, bexokozala empuphini, banompola umkhuhlane lowo, uyanompola kangesandla, ungabamba amakhovula lowo muntu uthinte uzibamba amehlo ngoba umlomo ngoba amakhala umkhuhlane uyangena. Yikho abantu kumele bayenze yona leyo kuthiwa yi-social distancing, lokuyenza i-personal hygiene, ukuthi bahlanze izandla zabo. Xa bengayenzanga lokho bazawubamba lo mkhuhlane uyamemetheka uyaphambili.
Lowo ngudokotela Solwayo Ngwenya obona ngenhlelo ezitshiyeneyo esibhedlela seMpilo Hospital koBulawayo. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjeni bokuxhumana obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Ingcwethi kwezempilakahle zithi uZulu weZimbabwe kumele abophe ziqine ngoba kusazoba nzima ukumelana lokukhuphuka kwenani labatholakale bele COVID-19 elizweni. Zithi okwethusayo kungabantu asebebanjalo umkhuhlane abangazange bake baphume elizweni. Lokhu kuza ngesikhathi uhlangothi lwezisebenzi zezempilakahle Olo Health Services Board soluxotshe abaholi bezibhedlela ezinhlanu zikahulumente. Umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba ngugcweleyo.
Ukungena kwabantu bevela kwamanye amazwe besebenzisa izimota ezinkulu ezithwala impahla ngenye imbangela yokuqonga kwenani labantu ababanjwa bele COVID-19 eZimbabwe kanye lokuyekethiswa kweziqondo ze-lockdown, kubika ingcwethi zempilakahle. Imihlangano efana lezinkonzo isivunyelwa kodwa kulabantu abangamashumi amahlanu kuphela okumele babe begqoke amamaski njalo bengaminyezelananga. Loba nje abantu kungafuzanga baminyezelane, iningi likaZulu ligada amabhasi kahulumende awezupco wona athwala abantu beminyezelane njalo abantu beqeda isikhathi esiningi besendwendweni okwenza babe namathuba okuthelelana lomkhuhlane. UDokotela Gerishaba uthi ngendlela inani labantu eselikhuphuka ngalo kumele uZulu aziboneledwa ukuzivikela kulo mkhuhlane, kungafathi ngihulumende yedwa ukulwisana lawo.
Siyananzelela ukubana ama-cases awe-COVID-19 asengezelela. Engiza kutsho ukubana nxa unanzelela kwathi kuqala ama-case ayemalutshwane, kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama-lockdown akade khona, kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze-lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama-cases asesiya esengeza. Esinye isizathu singaba ngesokuthi abanye abantu ngabavela ngaphandle kwelizwe.
Uqhubeke esithi uZulu kumele alandele izixwayiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye World Health Organization engazikethisi ngoba umumo ulakho okwamubi okwezinga eliphezulu.
Abantu sebeye badedela ukuzivikela, abantu sebethe bayehlisa esingathi ngama-defense mechanism. Ngokunjalo inkuthazo ekhona ngeyokubana abantu kasizigcineni, kasihlaleni sigeza izandla, kasigqokeni ama-mask lapho siphuma ngaphandle, and let us practice i-social distance.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Henry Matsorera owake wangiphatha intambo ezempilakahle kuhulumende womanyano, yena othi eleZimbabwe kumele ithole izifundo emazweni asehlaselwe kakhulu ngumkhuhlane lo ngoba sekufe abantu abaningi.
The number of cases of COVID-19 has dramatically increased.
tourist now to
indlela lomkhuhlane osabalala ngayo iyadanisa lokhu kutsho ukuba abantu bathathe indlela eziningi zokuzivikela kumele sigeze izandla sibone ukuba kasinyezelani lokuba kasihambe hambi emakhaya loba emadolobheni.
This means we must more vigorously observe the issue of social distancing.
Ungalesi sikhathi umonakalo we-COVID-19 usiba mubi ngamandla uhlangothi olubona ngezisebenzi zikahulumende ole health services board seluxotshe abaholi abahlanu bezibhedlela zikahulumende. Abahlanu laba bathi umnumzana Enes Munyawu owepharenyathwa, uDr Tinashe Dobby owesalimgabe Central Hospital, uDr Enoch Mayida owesitungiza Central, unkosikazi Nonhlanhla Ndlovu we-UBH lomnumzana Leonard Mabandi owengutsheni. Ingcitshi kwezempilakahle umnumzana Mlungisi Dube uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende kazimiselanga ukuvuma lapha aphambanisa khona kodwa ufuna ukudinga abantu angababetha aziya ngabo.
Ukuxotshwa kweziphatha amandla kumbe ama-CEO wezibhedlela esithiwa ngama-central hospitals ngokwakho akusoze kwenze mehluko ngoba sinanzelela ukubana uhlupho olukhona olokuqala luse-Ministry of Health lapha kade kulabantu abangazi into abayenza abanjengabo Obadiah Moyo kube sokusithi njalo lobusela lobugwelegwele okuyikho kwenza ukubana imali zokuthi kuthengwe imithi lokubhadala amadokotela kusho kukusilela.
Umnumzana Paulina Sikhosana umgcinisihlalo we-HSB utshele iphephandaba le-Herald ukuba ukuxotshwa kwalezi ziphathamandla kwenziwe ngenjongo yokuguqula lokuthuthukisa ukusebenza kogatsha lwezempilakahle lezibhedlela zikahulumende. Emcabangweni wokubuyela ku-lockdown oke wathintwa ngumongameli Emason Mnangagwa ngeviki edluleyo ikakhulu emadolobheni amakhulu anjengebulawayo leHarare, ingcwethi zezempilakahle zithi leli nyathelo lingaphumelela kuphela kungaba lokusebenzelana lokucebisana kwahulumende yozulu. Zithi njalo ukubuyela ku-lockdown kungela kucebisana akusaze kuncede uzulu kungahle kwengeze inhlupho ezibhekane labantu njengoba iningi labo elizweni jikelele lingaqhatshwanga kodwa lizisebenza. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abomanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches bahlangene lamabandla ezombusazwe namhla becubungula okuhluphayo kwezomnotho ezombusazwe kanye lezamalungelo oluntu elizweni. Umanyano lo usanda kuhlangana lenhlanganiso ezizimeleyo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lisithi lizatshengisela ekupheleni kwayo nale inyanga lisola ukubhidlika komnotho welizwe osokubangele ukuthi impilo ibe lukhuni ebantwini. Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende zisithi inkokheli yazo iyethuselwa ngabacatshangelwa ukuthi ngabezomvikela kuhulumende. Kodwa isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ulobe enkondleni ye-Twitter ukuthi abantu bazama ukususa uhulumende esihlalweni ngokungekho emthethweni ngalokho okutshengisela. Ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wanamuhla, sixoxe lomfundisi Kenneth Mthatha, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches, yena ogcizelela ukuthi bekungahlafunwa ezokutshengisela kulo mhlangano.
Yebo, sithandekile. Umhlangano lo ube ungumhlangano wamabandla yiparty ye series yemhlangano eyenzwa ngamabandla benza i consultation ngama different stakeholders. So aso umhlangano ube okhangelane ngendaba yomhlaka 31 July. Sibe lomhlangano lamakhosi, saba lomhlangano lama civil society organizations, namhla sibe silomhlangano lama political parties.
yimihlangano le eyenzwa ngamabandla ukuthi babe le consultation epheleleyo ngama stakeholders ashiyanayo ngendaba eyokuthi ama challenges esikhangalale lawo njengelizwe engalungiswa njani.
Kuyini elikuvumelaneyo labantu abade besemhlanganweni ukuthi kwenziwe ukwenzela ukuthi kube ngcono kwezomnotho, amalungelo oluntu lowunye?
So abuyile ama political parties ngobuningi bawo, sibe sile more than 17 ama political parties, and wonke ama political parties abe lezinto esingathi ziyavumelana ukuthi bengahamba njani besiye phambili. Indaba yokuqala kuvumelane ukuthi ilizwe leZimbabwe liku emergency, ngoba uma sikhangela ukuthi i-state yama hospitals kathesi, ama doctors lama nurses aku strike, kodwa ama decisions ayenzwa ngokhulumende ka sizi i-situation esikhangelale lawo. Actually ama decisions akhona ayenza ukuthi i-situation ibe worse. Ama political parties avumelane ukuthi ama actions athathwa nguhulumende ukulungisa indaba ye emergency ezibhedlela, emergency yendlala, emergency yokufa komnotho. Konke lokho ama actions lawa ayayenzwa nguhulumende, uhulumende akabambananga la Zimbabweans ukuthi sithole indlela eyokuvumelana ukuthi singahamba njani siye phambili. Into yesibili ekhulunywe ngama participants indaba ye constitution is not the right direction. Into yesithathu kukhulunywe ngendaba ye economy ukuthi i economy sifile, kodwa indaba yokuthi ingalungiswa njani akusayenzi ukuthi ingayilungiswa nguhulumende kuphela.
Lo umfundisi Kenneth Mthatha unobhala jikelele womanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches sixoxela eseHarare. Studio 7 Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe iCOVID-19. Kodwa likhumbule izihlobo alenelisi ukungena kuhlelo lolu ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilakho kuya kulenjeni ku www.studio7news.com. Yesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulezigaba ezimbalwa zakwele Melika ezibone ukuqansa kwenani labantu abahlolwe ngempela sonto batholakala bele COVID-19. Isigaba seFlorida yiso esibe lenani eliphezulu ukwedlula zonke. Idolobho leBoston lisesigabeni eseMassachusetts namhlanje lingene kuhlandla lesithathu, iphase 3, sokuvulwa kwamavinkili anjengalawo awokubukela amabhayisikopo, ama-movie theaters, indawo zokuqinisa umzimba ezama-gym kanye lama-museums, kodwa kulandelwa iziqondiso zokungaminyezelani i-social distancing. Umongameli Donald Trump umangalise abaningi ngalimpela viki ngemva kokubonakala emphakathini egqoke okokuzivala umlomo lamakhala, imask, okungokwakuqala lokhu igciwane le-COVID-19 laqhamukayo. Ingcweti zezempilakahle elizweni lasemhlabeni jikelele zikhuthaza ukugqokwa kwamamask ukuzivikela ekuthelelweni leli gciwane, kodwa abanye abagoqela umnumzana Trump bebengafuni ukuwagqoka.
Uzulu weZimbabwe okhala ngodubo abhekane lalo lokukhuphuka kwendleko yokuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende lezizimeleyo leyokuthenga imithi. Lesi simo sesengeze inhlupho ezedlulisa amalawulo ezivele zibhekane labantu okuza kwenza abaningi behluleke ukuya kwelatshwa lapho sebegula. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngocweleyo.
Indleko yokuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende iyayiqansa mihla ngemihla, kukanti izibhedlela ezizimeleyo lazo zivele zibhadalisa ngedola leMelika, osokusenza imuli eziswelayo zihle zikhohlwe ngokudinga usizo lokwelatshwa lapho zithe zagulelwa. Izigulane ezisebenzisa uhlelo lwe-medical aid lazo zikhala ezimathonsi ngoba imali eziyikhipha nyanga zonke ingaseneli ukubelaphisa. Nxa besezibhedlela kudingakala ukuthi bengezelele imali abayibhadalayo e-shortfall. Unkosikazi Sifiso Nothando Sibanda wesakhamuzi sakoBulawayo obeyesibhedlela esingekho phansi kukahulumende uthi imbadalo ye-medical aid e-Pismas ayiseneli.
Ukuthi sisebenzisa ama-medical aid akusancwedi ngoba uyathi ungakwelatshwa bahle bakutshele ukuthi imali ekhona ayeneli. Mina ngibhadaliswe imali engange-1,400 RTGs or 15 years ngingela ukuze ngelatshwe. Ngemva kokubhadala bathi umtshina wabo wokuhlola iBP awusetshenziselwane kumele ngibuye lokwami ngenxa yecorona. Imali ezifunakalayo azipheli ngoba amaphilisi ngibhadalisiwe futhi.
Imali efuneka ukuthi umuntu abone udokotela ozimeleyo nxa engela medical aid ingamadola aweMelika angama-13, i-$30. Unkosikazi Melisa Sithole oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi impilo isithengiswa ngoba nanku le mithi isithengiswa ngedola leMelika.
Amaphilisi esiwathenga yasedula afuna i-forex, ngapho lokudla kwangikhona kumele sikudle ngokuthi iphilisi ngekulinathi ungadlanga. Amaphilisi sizayekela, thina sizakufa ngawo wona amaphilisi.
Umnumzana Effort Ncube ongumqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi ukuphila kwabantu sekuzaba nzima ngoba intengo zokwelatshwa seziphezulu.
Ukudwela kwezinto esikubona sekusenzeka ikakhulu emtholampilo kutsho khona ukuthi abantu bazafela ezindlini. Akusela mpilo engabuya ibe khona uma ukuphila sekuthengiswa ngemali engaka.
Umnumzana Ashton Siziba ongumongikazi uthi inani labantu eliya esibhedlela liya lisehla njalo abanye babuya sebegula kakhulu ngenxa yokwesaba indleko.
Ngokunanzelela kwami abantu ababuya esibhedlela inani selayehla akufani lakuqala. Abanye ngababuya sebegula kakhulu nxa ubuza isikhathi asebesithethe begula sesiside. Kodwa isizathu sokuthi babuye esibhedlela ngesikhathi kube ukuthi imali yeyo engekhoyo.
Ngeviki edlulileyo isibhedlela sikahulumende se-UBH sethule umbiko wokukhwezwa kwembadalo yokwelatshwa esibhedlela lesi. Abantu abadala bengakalaliswa esibhedlela kuzamele baqale bahlawule $15,000 zamadola eZimbabwe, i-$15,000 e-deposit, abesezahlawula $5,000 zamadola ngelanga, i-$5,000 ukulaliswa esibhedlela. Umntwana othola ukuncediswa esibhedlela usezahlawula $7,500, i-$7,500 engakalaliswa, kuthi engalaliswa ngelanga ezahlawuliswa $7,500 lengxenye, i-$7,500 ngelanga. Umntwana olaliswa esibhedlela engelamzali kumbe umncedisi uzahlawula $5,000, kuthi olomncedisi uzahlawula ingxenye yalokhu. Izibhedlela ezizimeleyo ezifana le-Mater Day zona zibhadalisa ngedola leMelika, okutsho ukuba iningi labantu makhaza aliveli lilokothe ukuyadinga khona usizo lokwelatshwa. Izitolo ezithengisa imithi lazo sezithengisa ngedola leMelika, kuthi ngedola leZimbabwe intengo iyabe iqanise okwedlulisileyo. Izisebenzi eziningi elizweni zihola ngedola leZimbabwe, njalo izisebenzi zikahulumende zithola $3,000 zamadola, i-$3,000 ngenyanga. Ukungafinyeleli ukwelatshwa kungezelelwa njalo la yikuswelakala kwabongi, odokotela kanye lezinye izisebenzi zezempilakahle esezilamaviki amathathu zikhalala umsebenzi zikhonona ngeholo eliphansi kanye lokuswelakala kwempahla yokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Bakhathazekile kakhulu abazali beZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokuba uhulumende esevumele abantwana besikolo abedlula izigidi ezimbili 2.5 million ukuthi babuyele esikolo phezu kwabaphose bafike izigidi ezimbili 1.8 million abaqale izifundo ngenyanga edluleyo. UBenedict Nhlapho usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg khona le kwele South Africa.
Ukuvulelwa kwabantwana abaningi ukuthi babuyele esikolweni kwenzeka ngesikhathi lapho asebehlaselwe ligciwane le-coronavirus kwele South Africa sebesedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili kanti sekufe abantu abedlula izinkulungwane ezintathu. Umzali weZimbabwe unkosazana Pauline Komo uthi kungcono ukuthi umntanakhe aphuthelwe kufunda umnyaka wonke kulokuyabulawa i-coronavirus.
Mina wami umntwana angimhambisanga esikolweni selokhu izikolo zivuliwe. Ngoba kumanje eSouth Africa inani labantu abagula ngalomkhuhlane liyalisanda ngamandla ukuthi noma ngingamhambisa umntana nami 1 2 3 bazomjikisa vele esikolweni sokutholakala umisi kumbe umntwana olwalo umkhuhlane. So abantwana bese bethwaka bahlale emakhaya. So vele mbone kufana nje ukuthi umntana nami vele ngihlale naye endlini angaye esikolweni.
Le into egcizelelwa ngomunye umzali weZimbabwe unkosazana Phethe Ncube yena othi akasiboni isizathu sokuthi uhulumende ujaheni ngokubuyisela abantwana esikolweni.
Angiboni kungumbono omuhle ukuthi abantwana babuyele esikolo ngalesi sikhathi. Isibalo sabantu abathelelekayo sikhuphuka kakhulu ukwedlula singena kulockdown. Ngibona kukuhla libona abalinde kwadlula amakhaza ngoba lesi sifo sizwana namakhaza kakhulu. Mhlawumbe ngabompandula kuzabe sekungcono, kuyabe sekuchisa. Abantwana bangabuyela esikolo. Okwamanje hayi kubi kakhulu impela.
Ngakwelinye icele unkosazana Hlengwe Nkomo uthi okuzenzakala ukuthi uhulumende uzabe esegoxa izandla nxa umzali esefelwe ngumntwana. Unkosazana Sandra Ncube yena uthi abakhe bazahlala phansi kuze kwedlule lesi siphepho se-coronavirus.
Mina abami abantwana bayanga esikolweni ngoba ngisayibela impilo yabo lempilo yami. Bahleli nje angeke ngigijimise ukuthi ngibakhokhele i-school fees or bagijimise imali ngoba i-corona ikhona and iyasabisa and kuyafiwa. Angifuni nje ukufelwa umntwana. Rather ngibaphindise next year than ukuthi ngihambise abantwana bami ukuthi beyekufa esikolo. No, abamvela baye indaba yangaveli.
Kodwa uhulumende uthi kuzafuza abazali bakomukele ukuthi coronavirus izahlala ikhona kanti impilo layo kuzafuze iqhubeke. Labo abafuna ukuthi abantu babo bafunde besekhaya uhulumende sebakhuthaza ukuthi bazobhalisa nxa besazi ukuthi bazalandela imithetho yonke yokufunda ngekhaya. Mele 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwezemidlalo, amaqembu omdlalo wenguqu adlala ezigabeni ezingaphansi ezama lower divisions lawo athi akhangelele ukuthola usizo lwemali evela kunhlanganiso eqondisa ezenguqu elizweni eZimbabwe Football Association, njengalokho okuza kwenzakala kumaqembu adlala esigabeni sePremier Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ngeviki edlileyo yazisiwe ukuba iza kupha amaqembu adlala kwisigaba sePremier Soccer League inkulungwane yezinhlanu ezilamakhulu amahlanu zamadolari aseMelika. Lokhu kuza ngemva kokuba inhlanganiso yeZifa iphiwe imali inhlanganiso yeFIFA kanye leCAF yokuphathisa amaqembu omdlalo wenguqu ngesikhathi umhlaba uhlaselwe ngumkhuhlane weCOVID-19. Le inhlanganiso yayisatsho ngokuba izaphathisa la maqembu adlala kwizigaba eziphansi, kodwa umqondisi weqembu le-Ajax Hotspurs lona idlala kuSouthern Region Division 1 Soccer League kusiphambaniso uthi ulethemba lokuba labo bazaphathiswa.
Esintwini bathi indlu ayibanjwa ngekhanda. Zimbabwe Football Association engxenye ilayo indlela ezakhangela ngayo ama lower divisions. Singavele sigijimele phambili sithi thina bakhangele iPSL ukuthi abazayibaila out. Engxenye sigcine sesizishute ngowethu umbhobho. So ke ubaba uGamamo Njobe ekhulume ngePSL singakuthathi sithi hayi uqedile khona phana. Thathe nothi engxenye basalungiselela for ama-developmental leagues lawa angaphansi kwe-Premier League angela even yona i-sponsorship.
Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Kokwera laye uthi inhlanganiso yeZifa kumele ikhumbule ukuba kungeke kube le-PSL kungela zigaba ezingaphansi kwayo.
Kuhle ngoba ama-clubs azaphathiseka, kodwa imali yangikhona iqiniso ukuthi ayiyeneli. Ngokubona kwami bekumele ukuthi iZifa imali leyi noma into injalo ithi ngiphongiphongiphongo ngama-clubs onke aka Division 1 nawe Premier League ngoba iPremier League kuthi ibe khona ngenxa yokuthi iDivision 1 iyabe layo isebenza.
Inhlanganiso yezifayithe izaphathisa amaqembu imali iphinde njalo kube yiyo ebhadala indleko zabonompembe kanye lokubhadalela ukuhlulwa kwabadlali ukuba akabalalo yini igciwane le-corona. Amaqembu abesifazane abadlala umdlalo wenguqu nawo azathola inkulungwane ezingamakhulu amahlanu zamadola aseMelika eyokuwaphathisa. Imidlalo yenguqu kweleZimbabwe bekumele iqale ngenyanga kaMbimbitho kodwa yasimiswa ngemva kokuba sekuqhamukiwe umkhuhlane we-COVID-19 njalo ikhangelelwe ukuba isingaqhubekela phambili ngemva kokutholakala kwemali le evele kwabe-FIFA kanye labe-CAF. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjeni.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.